into enhle ngedemocracy ukuthi wonke omunye lomunye ulelungelo lokungena emkhankasweni. Akhankase ngendlela yakhe afuna ukukhankasa ngayo. Akutshela abantu yikho kuzakwenza ukuthi abantu bamvotele nxa kuhambelana labantu.
Ye, pho-ke nxa kungena la majaha asakhulayo anje, ubona ngazani kuyaphumani kumademocracy?
Kulele likhona leli indlela eliseliphambanise ngazo izinto. Abantu baza kusesidiliwa amaxhewe ke lasithatha abatsha sibona ukuthi bazasilethelana.
Kodwa nxa sikhangeleke kumademocrats kulabantu abanjengomnumzana Joe Biden, kube sekusiba nje labanye abathize abangani labo sibili hayi bayabona ezombusazwe. Kambe ujaha lo osanda ukungena orekhe angabanqoba yini?
I-politics ayinamsebenzi lokuthi ule-experience engakanani. Ngoba ngiyaphinda futhi ngibuyele kumuntu lo khona kathesi laye wayengela not even experience, at least lo ongcono. Ngenxa yokuthi uyakwazi ukuya waba ngu-congressman, waba esuka edrobheni lakhe lapha avela khona waze wazefika waba ku-state. Okuqakathekileyo lapha i-messaging. Izinto ozikhulumayo ziyezwakala yini ebantwini. Abantu bayakuthanda, bayakuthakazelela ukukhuluma. Ungaze ube ngu-Biden, ube ngu-Sanders, ube ngubani. Okuqakathekileyo ukuthi izinto ozikhulumayo izo zikudonsela abantu eduzane ukuthi bakuvotele. Amboni ukuthi elizwe lenjenge-America i-AG ingaba lihlupho kangako. Because I think u-Obama labanye abantu abanjengabo-Clinton ababusa beyanga, they've already set ilokhuzen stage for other young ukuthi babuse.
Ye, masikhangele sibili obona ngazani ukhuluma wena obona ngani abantu bakuthakazelela nguphi?
Kusesekhatshana, kusesenzima ukuthi uzwisise ukuthi abantu bakhulumani. Mina vele kuqala umnyaka lwana uSanders azeluze ngangokaSanders, lalamhlanje okunyime loSanders. Uzaba ngokuya ngokuthi uSanders ukhulumani osekutshintshile kumbe bakhona yini abanye abazanikela izinto ezingcono kuloSanders. Because lapho kumele sikukhangele okunye yukuthi ngenxa kababa lo khona lo, i-character at this time is going to matter. And uzaba ukuthi uzukuphumelela uzaba ngumuntu lwana ongela ama-scandals because udile ukhompyutha lo muntu ovela kuma-Republicans ohonqolozelwe yizinto zonke nje ezimbi.
Kodwa ubona ngazani omunye wabo khonapho engamisana lo mnumzana uTrump nxa sokubuya kukhetha?
Bakhona abangamisana laye kakhulu. Umfana yena lo ongenileyo lo, mina ngibona ngani nguye umuntu phakathi kwabantu abakhona konke labo ongamisana noTrump ngenxa ukuthi kalanqawa ibebetheni ayisabi ukuthi uTrump uzayishuthula ikuphele egcekeni.
Kodwa nxa sesikhangeleke ezombusazwe khonokho kuthiwa idemokhrasi, kungazani kuyasebenza sibili emabandleni anje ukuthi abantu abaningi bangena khonapho bekhethe into ezinjalo? Kunjalo yini?
Idemokhrasi isebenza umuntu ngaphi? Idemokhrasi e-America iyasebenza e-America ebantwini bayo. Ungeke uyithathele idemokhrasi esebenza e-America iyasebenza kwezinye indawo. And enye into esimele siyinanzelele futhi ukuthi abantu benze bebaningi kangaka yikuthi i-America kufana nokuthi i-America kuyi-Africa njengabe kuthiwa yi-50 countries, ama-state la. So omunye lo munye abanye labanye abavela kuma-state abona la ngu-50, they want to be represented. Bafuna la ukuthumela umuntu wabo, yikho kusiba labantu abaningi kangaka. Ngabe ilizwe langifana lincane kumbe sithi Montana kuyilizwe, why would you have all these people computing? Montana iyabibathethena. Bakhompyutha bebaningi ngenxa yokuthi abantu bangifana bavele ilizwe langifana lelikhulu kakhulu.